Umongameli Mokgweetsi Masisi wakwele Botswana uthi ilizwe lakhe alifuni ukuthenga amajekiseni okuvikela umkhuhlane we-COVID-19 ngezigaba. Uthi bafuna ukuthi bahle bathenge amajekiseni ayinela usapho lonke lweBotswana.
We want to procure the most efficacious vaccine given our circumstances and the potential for success. And we will mobilize.
Sifuna ukuthenga umuthi wamajekiseni ozasisebenzela njalo ozaba lempumela. Silodumo kunhlelo zokuhlaba amajekiseni. Sifuna ukuhlaba wonke umuntu, hathi abantu abalihlekana.
Does not hit a number needed to treat to provide protection.
Umbiko okhitshwe umongameli Masisi yena okade ehlangane leziphathamandla zebhanga le-World Bank e-ofisini yakhe kuyonaliv uthi abezimabhukelo eBotswana bengelaqiniso ukuba bona bami ngaphi ngodaba lokuthola ijekiseni ye-COVID-19. Kule nkulungwane zabezimbabwe abahlala abanye besebenza kule Botswana kodwa abanye bengelancwadi ezibavumela ukuba selizweni leli. Umnumzana Mthabisi Ndlovu uthi uqakathekile ukuthi inhlelo zonke ziguqe labo ukuza ngoba bengatshiywa phandle akusoke kube le mpumela enhle.
Mbona ngani kuyabonga science sense ukuthi i-vaccination iphiwa abantu balapha thina singayiphiwa ngoba siphila lapho. Kusho ukuthi phela omunye uyagcina esethelela omunye. So kungaba kuhle ukuthi wonke umuntu athole ukuze wonke umuntu avikeleke.
Kula nhlanganiso emela amalungelo abezimbabwe kweleBotswana kodwa komakhelwane umnumzana Nqabutho Mabena ongumgcini sihlalo wabezimbabwe kwele-South Africa uthi bona sebeqalisele ukukhulumisana lorhulumente kamongameli Cyril Ramaphosa ukuthi abokuza bathole amajekiseni okuvikela umkhuhlane we-COVID-19.
Thina ngapha kwele-South Africa sikhulumisana lebandla elibusayo lalabo elisebenzisana labo esingathi ngolwasemzi ngama-alliance partners. Namhla sithole indaba ezokuthi u-director we-Department of Health uthe yena abantu abaphuma kwamanye amazwe kabasoze bancitshwe i-vaccine nxa sekuqalele ukuthi abantu baphiwe.
Uvalo lokulabo abaseBotswana ngekho emthethweni belakho kweqiwa luhlelo lokuhlatshwa ijekiseni. IBotswana ikhangele ukusungula lolu hlelo ngombimbitho. Amazwe alemnotho ephumelele yafana leCanada kanye leMelika kanye lamanyane ntshonalanga angconywe yinhlanganiso yabokuza i-International Organization for Migrants ngokuyelula isandla behlaba ngitsho labokuza amajekiseni. ELeBotswana laba ngamanye amazwe akuqala ukulobelana isivumelwano sohlelo lokuthola imitho elapha i-COVID-19 olweCovax ukuthi ithole amajekiseni azaphathisa abangamachumi amabili ekhulwini i-20%. Kodwa umongameli Masisi uthi kaboni le ndlela ingaphathisa masinya okungcono kuyokuboleka imali e-World Bank kuthengwe amajekiseni alingene uZulu wonke oweBotswana. Ngingumqondisi Dube oyindaba ze-Studio 7 ngisakron kwele Botswana.